isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni senu.
Salubonani, salubonani kwa Studio 7 linjani kodwa ngondlovu okhulumayo Studio Mpaka ngapha kwele South Africa. Hayi siyabonga semsebenzini elusebenzayo sibili kuStudio 7 le ndaba lezi lisiphakela zona. Kodwa ke bakhuluma abantu sibili amaqiniso apheleleyo kodwa kwahlanga simuka lo moya ngoba le nto abayikhulumayo president yakhona le party yakhona ezana phefu abantu abalekhande elikhulu sizakhuluma sesidele kungalanto abangayitshintsha ngeke betshintshe umthetho awayamukeli la mapoint akhulunywa ngabantu pho ayikho into esingayenza kodwa sizahlala lokhu siphethe sikhuluma okusalayo injection akukho uhlatshwa bona baphezulu kuqala thinta sizabuyela emuva ngoba angeke sithembe sipeshale kamnangakho ngeke ithembise ngoba ungayigijimela ihlabe kathi ibhubhisa abantu bemathebeleleni njengoba vele akabonani labo abantu besebethemba ukuthi hhayi vikeli i-coronavirus kata hhayi after this time is siyabonga
linjani basakazi be-Studio 7 nabalaleli lo okhulumayo ngu-Arthur Sibanda ngiseqala mna ngithanda ukuthi ngithi hhayi izanu kabayenzi i-Politburo meeting yabo kabayenze baye phambili anti bayasitshengisa ukuthi bona bakufakayo kabakulandela kodwa bekuhamba bethelelana i-COVID-19 ngale nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli wasola ukhaya yena lo nguyomemezeleyo uSimon Khama wasola wathi African to celebrate death, let us think about the families who had lost their loved one. Wakuluma kodwa bafaka ubulema babo ngabahambe bekwenza ubulema babo nxa sebesifa thina sesithaba sesihleka bengasisoli ngabahambe asikungeni hambani liyekwenza kodwa nxa selisifa thina siyahleka into zobulema. Ngiyabonga ngu-Arthur Senkayi.
Yebo, umsebenzi we-Studio 7 mkholisani okhulumayo ngikhulumangisezombe. Hhayi msakazi, ngiyathaba nendaba esizizwa zona zika-Studio 7 mayelana ngecorona. Sihlala sinqabele lathi esihamba khona sesikwazi ukuthi hhayi sinomsakazi wethu we-Studio 7 esitshela okungcono kuberedio Zimbabwe. Babethumezela amameseji abo ku-WhatsApp kuma fone yethu bhata akuzwisiki iqiniso kakhulu sibizwa ngani basakazi hlalele njalo siyabonga inkosi likhokhelele kuze kufike neninanini siyajabula msakazi ukuzwa amazwi enu.
Salibonani basakazi abahle bakaStudio 7 nabalaleli bonke. Ngithanda ukuphosela mba kithi lapha ngifisa ukuhalalisela umdala isikhulumeli sebandla lethu le-MDC Alliance ubaba uFelix uMagalela uMafa Sibanda. Sizwile ukuthi ngeviki ephelileyo ubesenelisa 70 years ephila esidla isithwala. Hawu sithi khula uze ukhokhe kobe kanti siyakubongela futhi lokukhulumela ibandla lethu kuhle kangaka besithi qhubeka wenza umsebenzi omuhle kangaka owenza ngokukhulumela ibandla. Siyakuthanda kakhulu isikhulumeli sethu, sibona ngani ngendlela okhuluma ngayo ibandla lethu lizasukula lizakhula ngendlela emangalisayo. 2023 siyanqoba. Siyakubongela qhawe lethu Felix Magalela Mafa, khula uze ukhokho uhambe ngodwa ndolo. Nyabonga.
Yes, salibonani, salibonani basakazi abahle, ngikhuluma loNgwenya la eSandton eGoli. Siyabonga ukuthi sethulela indaba ngoba kungathi yini hayi kube okunye kasikwazi kodwa ke ngenxa yokuthi likhona sicela ukuthi libambe njalo kungathi uNkulunkulu engalelusa alisithe ngaphansi kwesandla sikaSathane uSathane angalitholi ngoba phela uSathane uhlale ezidingela abantwana bakaNkulunkulu. Mina nje into engiyicelayo ukuthi abantu bakithi abayeke ukukhuluma into ezingayi sizo la kuma WhatsApp la lethi injection yekoro liyabulala ngoba okokuqala kekho sejove ngayo ngoba ingono ifike nje emalangeni la e-South Africa. Lokuthi manje ngoba siphiwe lelo thuba lokuthi nathi sibalwa phakathi ukuthi sizoyithola silisebenzise. Abantu bengahambeli kude, umkhuhlane lo ukhona uyabulala futhi abantu abayeke ukuwe. kwenza sengathi ababonje manje utshwala buvuliwe sebuyaqala ijenge lencane yokulala bephuza utshwala behambe ebusuku begcine belimala futhi so siyacela ukuthi manje abantu abazama ukuthi baziphathe kahle konke lokhu kushiwo i-government abakulandele njengoba kunjalo sincengene impilo sibheke phambili kwenzela ukuthi sikwazi ukuba nesasa uNkulunkulu muhle uNkulunkulu khona uyakwazi ukuthi abantu bezimbabwe bawuphetha ngani futhi kuyakwenzakalani ngabo noma kungaze abantu abasemhlabeni bethini kodwa okusalayo nathi ngelinye ilanga kuyogcina sekuraiti ngakithi sizobuyela emakhaya ngesikhathi ngiyabonga kakhulu lapho elikhona amagumbi amanomhlaba uNkulunkulu alisibekele liphile livikeleke kodwa okunye ukuze siphile kufanele ukuthi khona lokhu okuyisiqondiso okuthiwa sikwenze le mithetho esalayo kufuneka siyilandele futhi abantu bengenza ngathi ukujova ngenjection kuyinto entsha sivele sazalwa sajova lanamhlanje siyaphila so le injection ukuthiwa ibulala abantu likuzengobani lokho linabantu abantu abayeke ukufafaza iindaba ezingamanga kuma-WhatsApp group
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318